Ngiyathola leli gande inyathelo esingathilona is long overdue ngesikhiwa ukuthi into okwakufanele ukuthi ngabe uthi ayenzakala kudala ngoba nxa sithi siyakhangela i-influx yabantu abaseZimbabwe asebe-based e-South Africa baningi kakhulu njalo nxa sikhangela isimo sempilo kulamalanga ikakhulu nxa sikhangela i-violence ekhona e-South Africa ikakhulukazi into zokubanja inkunzi kwabantu balahlekelwa ngama-documents nsuku zonke ngoba njalo nxa behamba bengatholanga ama-passport bahlangana lamapholisa begcina sebeboshwa njalo okwenza njalo ukuthi babe sengcupheni ephezulu kakhulu ukuthi ama-chances abe phezulu kakhulu ukuthi balahlekelwa ngama-identifications yabo so lokho okuthi abantu kuzabe lula ukuthi bahambe baye-aplayela ama-passport yabo e-South Africa linyathelo elihle kakhulu njalo asingakhohlwa ukuthi bakhona abanye abantu abathi nxa ngokusebenza e-South Africa amalanga abo okusebenza asuke abe malutshwana kakhulu esikhathini esiningi okwenza ukuthi umuntu angatholi isikhathi eseneleyo ukuthi asuke atravele ahambe aye ezimbabwe aye-aplayela i-passport aphinde aphenduke njalo ekugcineni uyadiphendule thole sibona-ke lowo umsebenzi engingakutsho ngathi i-agreement enhle ephakathi kwe-South Africa le-Zimbabwe abayenza ukuthi kweneliseke lokho ukuthi kwenzakale ngoba nxa kuwukuthi i-South Africa layo ibingakuvumeli khona lokho bekungeke kuze kwenzakale ngoba sisazi ukuthi siyabe kulezinto eziningi ezihlanganyela ama-technical issues abedinga ukuthi isupportwe i-South Africa ukwenzela ukuthi bakwenzele kube successful siyakubongela kakhulu lokho inyatheleleyo elithethwe nguhulumente
manje nxa sikhangela ukubana eZimbabwe abaningi bayasuka besiya khona le-South Africa kungaba kutshengisa yini uhulumende ole sineke
nxa uhlezi ngekhaya labantwana ukuthi ngelinanga ovuke ekuseni ufuke ukuthola abantwana abekho kuya kusobala ukuthi kukhona into engahambi kahle ngoba mhlawumbe kukhona abakusolayo noma kukhona okunye okwenzakalayo wena ongakuboniyo njengomzali kodwa-ke lokhu okwenzakalayo elizweni lasezimbabwe kungenxa yokugubudeka kakhulu umnotho njalo lokungatholakali kwemisebenzi ngendlela abantu abafisa ukuthi ngabe bayenisa ngayo njengoba sazi ukuthi ama-demands empilo awalindi umuntu ukuthi mhlawumbe alinde ukuthi mhlawumbe uzathola umsebenzi after 5 years noma nini kodwa ama-demands afuna ube le mali lelo langa ngoba nxa sikhangelesi nje iningi labona ababaphumayo iningi labo sebengabazali balabantwana abafundayo balabantwana abalama-demands adinga zonke izinto ezifunakalayo daily basis so nxa sisiyakhangela uthole ukuthi ama-salaries noma khona noma ngisithi indlela abathola ngayo imali asot meet ama-requirements empilo yabo le abafana ukuthi ngabe bayayiphila nsuku zonke yiko sekusuka kukwenze ukuthi abantu abaningi sibone abantu flux yabantu iphuma elizweni laseZimbabwe isiya kwamanye amazwe ongomakhelwane noma isiya kwamanye amazwe afana laphetheya kubo-England labo-Melika labo-Germany lakwamanye amazwe lapho esesibona khona abantu beZimbabwe sebegcwele umhlaba wonke jikelele kodwa-ke okusobala khona ukuthi abantu baseZimbabwe uthando lwelizwe labo basaselayo ngoba i-regardless noma bengaze behambe kodwa basasebenza besakha ekhaya besenza zonke izinto ekhaya okutshengisela ukuthi uthando baseselalo kodwa-ke ukungabi kahle kwezinto ekakhulukazi kwemnotho elizweni yiko kwenza ukuthi abantu baphume elizweni ngesica esiphezulu kakhulu kanje.